Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kumpalakazi 2021 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje bayakhala abantu ngokubhubha kwa Doma Vinga obelwela ilungelo loluntu.
Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo.
Abanikazi beplazi le esidakeni farm bathi sebelithathelwa ngu-Obed Mpofu.
Sisebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswela ngubo farm engaka former minister u-Obed Mpofu.
Umnumzana Mpofu uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumende.
Zela kuphunywa lapha nxa side abantu zaphunywa njengoba nethebusukulwa kalwe thina siza kwenzela ndlela umthetho esiwunikwa nguhulumente.
Liyamemetheka igcwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhla sixoxa lembongi elodumo u-Albert Nyathi.
My question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakho ke, we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, bulala abathakathi.
Zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bayakhala abantu abaningi kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaDioma Vinga, igqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso eye-Human Rights Watch. Udokotela Edgar Munatsi, umne wabo kamuyi, uthi kwephula inhliziyo ukutshona kukaMavinga. Kavezanga ukuthi ubulewe yini. Abanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo sebevule isikhwama sokuqhubekela phambili ngomsebenzi kaMavinga esibizwa ngokuthi iMoyo Solidarity Fund. Omunye wabadabuke emoyeni ngumnumzana efidlela Ncube osebenze kakhulu lo Mavinga.
Sisebenze sonke silwela amalungelo abantu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusize emalungelweni abantu, amalungelo abomama, bobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni, silahlekelwe isizwe, ilahlekelwe i-Africa.
Omunye njalo ngumnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Zimbabwe Community in South Africa.
Kusichiye sikhathazekile emoyeni, bese ngacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izonane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abachayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusichesi sikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula.
Uyakhala nomnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla lezano PF.
Indoda esihlangane kuplatform naleyi Studio 7 okweminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyeshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benotho. Ibindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebele lihlonipho, besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo, besingakazi sithethisane kumbe silwe, besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi, indlela eyenza ubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana, sesisithi mhlawumbe sikhubazene ngako ke somele silwe.
Umdeni kaMavinga uthi usalungisa ukungcwatshwa kwakhe. Abanikazi bepulazi lesidakeni eNyamandlovu esobeleni sebathabeleni North bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF unuzana obethe mpofu usengene eplazini leli esithi walinikwa nguhulumende. Umnumzana Siphosane Malunga umtakamoyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izithunywa zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana nosomabhizimusi umnumzana Charles Moyo lo mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona induku loxa uxa.
Umpofu uthi usethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm, ngisizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khona ngale efarm. And kakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga ukuthi ngekeyakhe bona yena umalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lokumhlaba wonke ukuthi khona sende offer letter. Ngingakayiboni le offer letter yakhona. So ithe sifika abeministry babiza, basibiza bathi bafuna ukuyasithengisa indawo yakhona and bahambela abafana izolo bayithengisa indawo yakhona. And isikhathi njengoba sisezulu sesiqalisile basaqalisa ukulima and akula nto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisa nje ukuthi sefuna ukuhlambaza, sefuna ukuphonga ukuthethisa, ukhuluma amanga, ukwenzani. Akumncedi ngalutho, ngitsho asuke kumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo olenhlonipho, ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa nxathi sithi uzazama ukuthi adinga ngokuthi wonke umuntu usefona ukuthi wafuhamba njeuhambe. Iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende vele ngasikwazi ukuthi umalunga ule plazi kwaphana. Nxa elalo kalethi incwadi yakhe, singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe sizabuyela kuhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli singelomuntu ikathi singasinika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende kasinikwa ngumalunga kavela kuphunywa laphana. Nxa side ca abantu kuzaphunywa njengoba nethembisa ukulwa kalwe thina siza kwenzela ndlela umthetho esiwunikwa nguhulumende.
Izisebenzi eziningi esidakeni farm zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli. Uyamemetheka umkhakha omutsha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Omicron. Uhulumende uthi kumele abantu bazivikele ekutapheni igciwane leli ngokulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kumele abantu baqaphele umkhakha owe-Omicron omemetheka ngamandla elizweni.
Randomly picked COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory tested positive for the Omicron variant.
Umangwiro wethule lokhu ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo wathi abedlula inkulungwane 1082 bahlolwe batholakala beligciwane le-coronavirus. Umnumzana Michael Sibanda ohlala eJombe ngomunye wabasanda kuhlaselwa ligciwane le-COVID-19.
U-Omicron ithe ingiqalisa bengicabanga ukuthi yi-flu kodwa ngathi ukuhamba kwesikhathi abona sengitshiselwa, umzimba wami usutshisa, sengiphela amandla, ngaswelwa lokuthi ngenze njani, lokuthi ngidle ngingadli, alithwalisenzima lokubala kusabaleki.
Umkhuhlane lo usuphazamisa abantu abaningi abagucela umnumzana Mike Dungeni odabuka esigabeni sakugwesela eJombe.
I-COVID-19 le entsha isisiphambanisile ukusebenza, isisiphambanisa abantu bayafa. Ngabe uhulumende uyasinceda ukuthi i-COVID-19 le ingaphambanisa abantu? Ngabe uyasinceda ukuthi abantu bengaguli ngayo? Abantu abaningi abantu besihlala ezindlini kahle kahle.
Kunabanye abahlushwa isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi abavela kwamanye amazwe kumele bahlale isikhatshana bevalelwe ezihonqweni ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-quarantine centers ukwenzela ukuba bengamemethekisi igciwane le-COVID-19. Omunye wabahlutshwa isinqumo lesi nkosikazi Melody Chikumbu, isakhamuzi seHarare.
Umkhuhlane lowo owe-COVID-19 omutsha usehlasele abantu and sudumele futhi eZimbabwe, suyenze ukuthi kube nzima futhi ukuthi izivakatshi zethu zibuye ukuzosibona, ikakhulu abavele eGoli omalaija. Sekumele ukuthi nxa bebuya beye ku-quarantine 14 days and isikhathi sabo sebe sidleka khona ngale.
Lokhu kusekelwe nguDungeni obekhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ya, likhuluni siphazamise kakhulu ngoba devele sinamaplani ukuthi sibuye ekhaya khona ngapho. So njengoba vele kathi sisilesikhathi singabuye ekhaya, so ayisiphazamise kakhulu.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebesihlaswe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million sebehlatshwe eyesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wenze emaphandleni namhla sisesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleland North, lapho sikhuluma khona lezakhamizi ngokunqabela okwenziwa ngamanye amadoda abulala amakhosikazi abo. Sekulenyanga ezimbalwa uClifford Phiri wabulala ikhosikazi lakhe uMaggie Ndlovu, waphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Kunqabelwa njani konke lokhu? Ake sizwe umnumzana Manzana Ncube odabuka eNyamandlovu ekhuluma ngodaba lolu.
Ukuze kuvinjwe lokho, siyadinga ukuthi uhulumende labo bonke abasiphetheyo nasemakhaya befundiswe abantu, efundiswe amajaha ukuthi umuntu wesifazana uphathwa njani, njalo udlame alukaze lwalungisa lutho. Okoniwa ngomlomo kulingiswa ngomlomo. Nxa ngabe usubona ukuthi kulohlupho phakathi kwalo othandana naye, ohlala naye, biza owesithathu azoncedisa ukuze lolo sihlupho luxazululwe.
Uncube uphinde wathi,
siyakhumbula ukuthi kudala bekuthi nxa kulohlupho kubizwe abadala, ikakhulu obabakazi. Obabakazi yibo abantu bebizwa kakhulu nxa abashadileyo abathandanayo selelo hlupho, ukuze bazoxazulula lolo hlupho. Okunye siyacela futhi ukuthi siyazi amalungelo abantu into enhle, kodwa akufanelanga amalungelo lawo siwa abuse, ngoba uku-abuse amalungelo lawo yikho okugcina sokwenza kungabi lokuzwana phakathi kwababili abathandanayo okanye abathetheneyo.
Sixoxe njalo lonkosazana Thayifini Mpala.
Ukuze kuvinjwe ukubulawa kwabesifazane, kumele thina njengomphakathi sisukume, sibikele abaphathi bezigaba lamapholisa ukuze lezo zeplamthetho zibotshwe, zijeziswe, ziyehlale ejele, kuthi lalabo abanye abaseleyo babe lokwesaba. Njalo thina njengabazali kumele sifundise abantwabethu ukuziphatha ngenhlonipho. Ukuze umntwana oyintombazana ahlonipheke, yikuthi laye lapha ahamba khona azihloniphe, azehlise.
Siluqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazali baka-Ethan, umntwana odumule wabulala abanye bakhe abane esikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika, sebebotshiwe kulandela ukudingwa kwabo ngamapolisa. Umnumzana James Crumbly nomkakhe unkosikazi Jennifer Crumbly babotshwe izolo edolobheni le-Detroit, bahanjiswa enkambeni yamapolisa lapho bejiswe khona icala lokuncedisa u-Ethan ekubulaleni abanye abantwana. Bahanjiswe enkantolo lapho abadiliswe khona amacala la banikwa isibambiso sebond esifika ingxenye yezigidi umuntu munye ngamunye, $500,000. Umongameli wakwele Gambia, umnumzana Adama Barrow, nguye okhokhelayo kukhetho lukamongameli kwele Gambia. I-Associated Press ibika ukuba ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo lokuqala phakathi kweminyaka engama-27, 27 years, ukuba owayengumongameli umnumzana Yahya Jammeh engancintisi kukhetho. UJammeh wabaleka elizweni wayahlala kwele Equatorial Guinea kulandela ukususwa kwakhe embusweni ngomnyaka ka-2016. Uhulumende wakhe wayebulala abaphikisayo. Okwamanje uBarrow usenqobe ezigabeni ezingama-36 phakathi kwezingama-40. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili le ngxoxo yethu lezangoma. Silomakhula kulinywa Dube. Siyakwamukela uhlelo babo.
Kumhlabezile sibonge abalaleli abathi balalela iVoice of America uhlelo olukhulu kakhulu olwazi umhlaba wonke odumileyo ngaka. Ngumakhula kulinywa endaweni yasekhezi emaphisa phansi kwesankabuko kanyongolo. Ngokobunyanga edume ngelikashumi emethi ngisangoma ngenyanga. Ngiyathwasisa abantwana abahlutshwa abakubo, ngoba ngikholelwa yilokhu ukuthi lokhu ungakhubeka kamdlalo kuhle ngedolo phansi, kodwa uma ungakawenzi umsebenzi wabakubo.
Ye, singathi konke lokho okwenzayo uyaphuthiswa kumbe kuhamba njani? Akutshela abantu.
Mina lento ngiyiqale I was doing 33. Nxa ngathi ngelixoxa umama uma engabelalele engidlalayo umazali uthumbu wami engidlalwa kuthi engakuhlengezela inyembezi, ngoba nje ngathunjwa esisini samanzi ngathunjwa, kodwa ekuthingeni kwami akuzange kwenziwe isiko langempela. Ahlukumezela namanje ngokwamehlo amacrom asathi kahle ngendlela yokuthi ngigqine sengidlulela empilo esibhedlele laphana ngihlalile impela kuthetho unyaka wonke ezinye ontanga bami befunda. Kanti ubizo engaba nalo sengikhula lolu engikwenzayo.
Ye, so singathi-ke kwini wabo kubona nxa kuwukuthi abadala sebekubonisa lapha, kwenzakala njani khonokho?
Ngiqala ukuhlupha ngimnani, ashupha ngomoya bakwazise ubaba ongizalayo umakho izidi zequde ke ubaba wami wayethanda ukuyibonje kwaze kwayana angena enkonzweni yoluntu ngaze ngayathwasa enkonzweni enkulu yakamhlobo umhlobo kwamasipala.
Ye, so-ke kusuka lapho-ke waqala-ke ukuthi welaphe izangoma zelapha kumbe vele kuyabe kuyinyanga, kuhamba njani?
Izangoma zaba ziyelapha yize nje sekukhona zangoma mbumbuzo, ngoba la kunomnetho khona okudleka khona kungontintiyana nokungojiziyana kuyangena. Manje sizathini ngoba phela sekukhona, sokumele abantu abalaleli bonke bacwaye izangoma, ngoba kukhona izangoma mbumbulu, kukhona izangoma ezelaphayo kwangempela. Kukhona, angeke ukwazi ukuhlukanisa, kodwa uma uthunyele emuntwini uyayizwa lento iyasho nakwemzimbeni ukuthi iya kubantu. Izangoma ziyelapha impela, nje into engayisho nje ukuthi ziyelapha noba yibuphi umkhuhlane ziyelapha, kodwa bekwamele licwaye ngoba iBhayibheli nalo latsho ngensuku zokugcina kuzoba khona abavule futhi bamanga nezangoma zamanga.
Ye, akutsho-ke ukuthi lokuthwasisa uyathwasisa abantu
wenza kangakanani konoko njalo siwathwasisa abangaki
ukuthwasisa mangicabanga manje cabanga ukuthi mina iyafika inombolo mangingayibala iyafika kozu ku-26 ushiya ngale kwakho njalo engibathwasisileyo mina bayashisa and futhi bayalwazi uluntu bayakwazi ukuhlonipha umuntu bayakwazi ukuhlonipha inkonzo njalo mina la engihluke khona ngokuthwasisa angimlashisi umuntu ukholo ngoba ngitholelwa yilokho ukuthi umuntu kayenzi isintu sakubo usesemasinya asheshe aphindele ekukholweni sasemasinya
sithathaleli thuba ukuthi sibonge isangoma uMagula Kulinywa Dube silethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwe likaNkulunkulu
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka 12 kuverse eka 8 njalo sisiya ku 9 lo 10. Lithi loni lizwi lenkosi. Kuqala wathi imihlatshelo leminikelo leminikelo yokuchiswa lezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga iyona inikelwa ngokomlayo wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili ngaleyo ntando senziwe sabangcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje khona kuyikuthi bemfuna sikhangela imbali ukuthi kudala kutestamente elidala kusivumelane esidala uNkulunkulu ayelaso labantu abakhe be-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo kodwa-ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu owayewonile wayebuya le nyamazana ukwenzela ukuthi igazi le nyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lo nyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo kutho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kutestamente elidala itestamente elidala lona lingumfanekiso owetestamente elitsha ngakho-ke itestamente elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni imhlatshelo angisafuni imnikelo kumbe ukutshisa kwezinyamazana legazi lazo kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe ngumuntu omnyama kumbe ngolikhiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo-ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono kokuphela kanye kutho ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo ukuma kukaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe yikho-ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumtshiselo igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
ngakho mlaleli wami namhlanje umbuzo oqhakathekile ku kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi lika Jesu kasithandazeneni baba ngegama lika Jesu kulabo abalaleleyo yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizowesula kanye izono zabo bekhululeke bathola iculo elitsha bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe ngegama lika Jesu yathandaza amen
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu Jagel Talent kamelikomo Njengo kulithembisa kwethu ake sizwe uEza Jesus Banda exoxa lembongi elodumo uAlbert Nyathi
ngomuntu osenzeni na akusitshele ngayo
usenzeni na ngimkhomboze ngo 1993 the same day okwa tjujulwa khona uChris Hani yikho ngakhomboza le ingoma it must have been 1993 ngeze ubuhlungu kakhulu umuntu uspent iminyaka yakhe eminingi eku-exile ezama kulwela ilizwe lakhe labantu bakhe sadengiswa thwa kulesi sifaya waba ekhaya and then uyajoga asjogela probably having spent over 20 years 25 years asjogela babe mdubula four bullets so kwansinda lelo la ngahle ngayikompoza ingoma right ngabiza uproduce kaTomeni ukuthi ahlabele and so on and so forth and labona Naomi to appear ku video but abantu vele always wondered ukuthi uproduce kaTomeni ngiyahlabela engomeni leya kodwa Naomi ngiyavela ku video kwahamba njani it's because la ngiza hamba for 6 months at Denmark in 1994 So uPrudence wayebhizi kakhulu ngeexamination mid-year exams right towards uJune ngabo June rather towards uJuly so ngama mid-years so ngoba wayebhizi ngase ngithatha Naomi
uthazo is my man apart
yeah
as he telling ngoma sizwe ke uthi uthwana ngibantu labengihamba khona ngibhoda la drop ngobula bebenza ngokana sokuzwe kwenza kathi sila wenzela abalaleli
mina ngiyenza
yeah usiza brokade uba yipoint ngokwayo yesu ngizwe ke le
people of their cursed world tell me what honesty is there when you are summoned unto the table to discuss peace when you are disarmed and suddenly four bullets have to greet you and you say peace peace all peace unto the whole world but what peace what justice whose peace whose justice how can I be expected to be peaceful where there is no peace to be just where there is no justice my friends my question stood yesterday my question still stands today my question shall still stand tomorrow ngakho ke We shall stand on his grave not mourning but singing the war cry bulala abathakathi
yingume kwenzoba lodumo
ya ngifunanga ukuthi ngiqhubekele phambili ngiqhamba amabizo lawa namuntu ngicine la yes ingoma eyenza ukuthi ngibe lodumo liqiniso lelo
ibahle wamemethe kumhlaba wonke babakwazi lakathisa abantu ke ingoma esilanda ama 30s lokho bekwazi
yes interest something interesting Israel ikuthi mina ngathi ngise Denmark ngangisaziwa kuphela ngama students esafunda sonke it was 94 naye e Denmark yasali release sengihambile mina that video now sengivelale ngo 95 xa ibuya ngibona abantu bangikhangela e airport wonke umuntu lo mina sengizithi kathi ngiyenzeni kathi ngizikhangela ukuthi kathi abantu
labo bazobona ku TV la
Siyabonga kakhulu eza Jesus Banda ungadinwa lokusasa. Ubexoxa lembongi elodumo uAlbert Nyathi. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngoKipstu.